VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 27 Mpalakazi 2018 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi kuyaqhela umkambo wokuthengisa ipetrolo lamanye amafutha sisitha. Inkokeli yenhlanganiso ezimela amalungelo abantwana zenza umhlangano wokukhuthaza ukuguqulwa kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende kuyehluleka ukulungisa umnotho welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Abathengisa amafutha ezimoto ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa ipetrolo lamanye amafutha ensitha. Loba nje kusobala ukuthi indwendwe lokho ziqhela emagalajini emadolobheni lemaphandleni lapho kumele kutholakale khona amafutha la. Abathengisa ensitha bathi bayatshaya imali okumangalisayo kulezi nsuku. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ukutholakala kwamafutha ezimota lokhe kusiya kusiba nzima njalo abaningi sebeze belala belindele ukuthi mhlawumbe engafika bengekho. Kuyo yonke le ingxabangxoza bakhona asebethole ithuba lokwenza imali ngokuthengisa lamafutha okungekho emthethweni ngentengo ephezulu kulaleyo etholakala emagalajini. Umnumzana Emeritus Chagurwa yena uncoma abathengisa lawa amafutha ethi bayaphathisa ikakhulu nxa umuntu esephelelwe njalo ejahile.
I-black market has been assisting us. Izolo besihamba singela mali, singela fuel. Sesistranded ukuthi senze njani. Sahlangana labantu bethengisa ekhoneni ku 6th Avenue la ku Main Street. Sathi sathaba. Sathenga sibili at 17 rand iliter. It helped us even kudura but sibona kungcono ukuthi sithenge ngokuthi sibe stranded singabi le fuel. And then ngale bathengisa 22 pond kwezinye indawo i-black market i-5 liters ye-fuel. In as much as kubuhlungu ukukhipha imali engako kodwa nxa su-stranded abangasela choice. So i-black market bengayipromota sibili kube lama-outlets amaningi. Mthemba i-price ungaba competitive price yehle. Abantu beqala ukuthola i-fuel kuhle. Kulokuthi abantu bakhe sidubeka silayina 2 days simelele i-fuel.
Umnumzana Sipho Sibanda uthi udubo lwamafutha luzaba nzima ukuluqeda njengoba solubangwa ngamandla ngabantu asebefuna ukuthola inzuzo ephezulu ngokuthenga bethengisele abanye. Ngokho-ke kuqakathekile ukuthi kube lo mthetho obopha abatholakale bethengisa ngudlu.
Fuel udubo lwayo hayi kuzaba nzima ukuthi phele because vele lathi abantu yithi esesizikhozelayo lokhu because almost every day fuel iyabuya emagaraji and then you'll see the same cars yiba babe bakuqueue and the next thing yona leyana the same fuel eyabe siyithethe emagaraji yesilanda ukuyayithengisa ema-black market. Ungakhangela ubone ifuel is something like i-diesel $32 to $40 per liter, which is something like $7 per liter. And then ku-black market we are $20. So those people they are making a killing ukuthi almost 5 liters, every 5 liters, uprofita $13. So ukuthi ayekele ukukwenza kulokhuyana, cabanga ubone nxa engakwanisa ukudrena 200 liters per day, which means into esegcekeni kusobala ukuthi i-black market will be there, is there to day ayindawo ngaphandle i-government yona layo ingafaka umthetho ukuthi umuntu engabanjwa ethengisa i-fuel because the bottom line is umthetho.
Ukuswelakala kwemisebenzi ngokunye okubangela ukuthi abantu badinge indlela ezithize zokuphandela imuli zabo kutsho umnumzana Thabani Moyo okulumsebenzi.
Hayi isimo lesisikhona vele usebenza ngakhona okukhona lawo ngoba nxa ukukhona lapho uyithola khona i-fuel lawo siyithengisa khona pa ngezigubhu ambona nika kungcono so dina lati bakhona basiphayo ezindaweni zethu siyangena lati lapho sisikwansi ungena khona siyayisayithola sibili fuel siyayithola ifuel yabiyabithexaxa nje sesiyingenisa lati khona abantu bahlala vele bezifuna vele izigubhu zonezo ngoba emagarajini lapho kuyafiwa vele emagarajini ukuthi uyithole wena ifuel usuka ube nzima kodwa thina nje silendlela zethu ezokuthi siyithole ifuel so singavele siyithole lati sesiyidlindisela phambili kwabanye ababeyifuna and bahlala beyifuna futhi isikhathi sonke akula msebenzi phela futhi so indlela yokuthi yonleyo yakuyithole la ukuthi wenza amadira akho lawe kuphume something for abantwana hayi ufanele uyizame lawo so thina khonokho yikho kuyabe kungani kuyabe kufida abantwana so siyaqhubekela phambili ngako osikwenzayo
abanye abakhulume le Studio 7 kodwa bala ukuthi bezwakale bekhuluma emoyeni bathi bona amafutha lawa athengiswa ngudlu emagalajini nxa abantu sebelele njalo akula muntu ongakubona kusenzakala kumbe akumise bathi laba bantu basebenza ndawonye lamagalaji babe sebesiyawathengisa amafutha la ngudlu ngoba ngaleyo ndlela bethola inzuzo ephezulu kakhulu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Umsekeli kamongameli uRetired General Constantina Chiwenga uthi odokotela abakhalale umsebenzi bephula umthetho. Ngakho ke bamiswe umsebenzi wesikhatshana ukwenzela ukubajezisa ngalokhu abakwenzileyo. Uchiwe ngawethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi ekhuluma labameli bamadokotela la njalo leziphathamandla zenkampani yeNetfarm ethenga amaphilisi lemitshina esetshenziswa ezibhedlela zikahulumende. Odokotela esikhulume labo bathe uhulumende kakhulumi iqiniso ngokumele kusetshenziswe ezibhedlela. Bathe amaphilisi abatshengiswe yiNetfarm sokwadlula isikhathi sokuthi asetshenziswe ngakho ke akukho okutsha okuthengwe nguhulumende. Odokotela abakhalala umsebenzi bafuna ukuthi uhulumende athenge imitshina amaphilisi lokunye okumele kusetshenziswe ezibhedlela bahlawulwe iholo ngamadola hatshi ama-bond notes lama-RTGS lokunye okunenginengi. Bathi ababuyele emsebenzini nxa uhulumende engalungisanga konke okubahluphayo. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele odokotela Elopis Banda, ingcwethi kwezempilakahle.
Ukumiswa kwabantu umsebenzi, abantu besezibhedlela, kuyahlupha. Ngenxa yokuthi amadokotela asebenza ngama-stages. Kulama-junior azathi ukuthi wena ibizo lakho ngubani, umkhuhlane wakho yuphi. Angakwazi ukuthi umkhuhlane wakho ngubani, sesithi hayi ingcitshi nguzibani, emqhubele kulowo zibani. Uzibani loyo ngehlukileka la, ethi hayi u-consultant nguzibani. Manje ungasuspenda amadokotela i-chain yonke leyo iyaphambaniseka akuncedi muntu.
Kumele ke kwenziweni ke lapha dokotela Sibanda.
Okuqakathekileyo ukuthi amadokotela la bazwisise izikhalazo zabo bazibone ukuthi bangazisebenza njani lezo zikhalazo ngoba asizo zikhalazo zamahlayana ngoba lizwile njalo abantu abanye abasebengena futhi ekumastrike ona lawo zibambela i-economy ikakhulu. Imali abayiholayo isilutshwana kulalokho ebiyikho khona izolo. Intengo isiphezulu kakhulu. Kulapho okulohlupho khona.
Uhulumende ukhala lapha-ke Dr. Sibanda ukuthi kala madola ukuthi ababhadale. Pho manje udaba lolo luzaphela nxa kunjalo?
Ah, luhlupho ngoba yikho ekutshoyo ukuthi i-economy. Aluba i-economy ibingayi-improve, then imali ke izazukazakala. Angiqondi ukuthi bakhalele ukuthi bekubhadale ngamadola kodwa. Babuqalele ukuthi bagadibhale ngemali eyenelisa ukuthi bethenge lokho abakuthengayo njengabantu bethu. Uhlupho esizaba lalo kakhulu yikuthi abafana bonke labo ukuthi abasuspendiwe. Kade sabasasebenzi abasala abamsebenzelayo. Sebeyadinga umsebenzi kwamanye amazwe. Behambe. Abantu bonke abafundiswa isikhathi eside kangaka uyaqalisa nini futhi ukubafundisa ama 10, 15 years of training. Usiqalisela phansi. So kuzalimaza i-health care kakhulu khonokho.
Siyabona uhulumendeni uthi phela lokhu ke abakwenzileyo kungazani ngakukho emthethweni. Kambe ukuze kube semthethweni kumele benzeni? Odokotela.
I-strike kayizange ibe semthethweni noma nini. Into efanele ibe khona ukuthi umqhatshwa lomqhatshi bahlale phansi bekhulumisane ukuthi hayi uhlupho lwami yilolo, olwakho yilolo. Manje kukhanya ukuthi kabakhulumisani, kabazwanani khonapho phakathi kwabo. uhulumeni uthi kala mali labana bathi bafuna imali gabadinga indlela phakathi ukuthi manje njengoba imali ingekho singadingani singasebenzisana okunye okungalinceda ukuthi siqhubekele phambili ukuthi lo azwisise omunye ukuthi isikhalazo sakhe yisiphi esikahulumeni isikhalazo mali esabamadokotela ukuthi imali ilutshwana lokuthi ezibhedlela izinto abazisebenzisayo lazo sezilutshwana
siyabona njalo uhulumeni uthi kumele ukuthi nxa bengaphenduka odokotela laba kuthathwe lokho kuthiwa i-disciplinary action ukuthi bajeziswe sibili kambe kungabe kuyindlela eyiyo yini uhulumende ayenza ngayo khonokho
uhulumende uqatshe abantu abaningi phela ngaqatshe madokotela wonke wodwa ngakho nxa kuyikuthi sekonakele olunye ulutho engayekelela ukuthatha izijeziso lezo bonke abantu fawuda nganamadokotela lawa yikele so i-disciplinary action ifanele ibe khona ukuthi yabanganani yikho kungahlupha kodwa ukuba khona ifanele ibe khona otherwise kungakhathazi i-system yonke nje
yisiphi isixwayiso ongasinika uhulumende ukuthi abambe njani mdabalwane
okokuqala ukuthi kabazame ukuzwisisana la madokotela ukuthi inhlupho zalo kuyiziphi bazame njalo ukuthi behambe ezibhedlela bebone ukuthi kwenzakalani ukuthi la madokotela kambama ngayini kumbe kaqambi maka
udokotela Elophis Panda ingcweti kwezempilakahle sixoxe laye eseHarare
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inkokeli yenhlanganiso ezilwela amalungelo abantwana ziyenze umhlangano ukukhuthaza ukuguqula kwemithetho evikela abantwana ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi kuqedwe udubo olubikwa solubhakhile eZimbabwe olokwendisa abantwana besasebancane. Intethelo yezindaba yethu uMakpita Ntambe usethulela lolo daba.
Lo mhlangano ocuphwe ngabenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, ZNCWC, bemanyene labe Southern African Parliamentary Support Network Trust, iSAPST. Umnumzana Maxim Murongwani owenhlanganiso yeZNCWC obekhona emhlanganweni lo uthi injongo bekuyikukhuthazana ukusebenzelana kwenhlanganiso ezilwela ilungelo labantwana lababumba imithetho abedalele ephalamende.
Umhlangano lo usibe lawo ngoba sesinanzelela ukuthi inhlanganiso ezimele zizodwa ezincedisa abantwana azenenisi ukuthi zikhangele zikhulumisane lephalamende of Zimbabwe ukuthi behambise izikhalazo zabo. So umhlangano unjengoba phathisa ukuthi bengayenza njani ukuze bakhulumisane lephalamende of Zimbabwe bekhambisa izikhalazo zabo.
Unkosazana Kudzai Khosa olwela amalungelo abantwana ekade semhlanganweni munye uthi ukuhlukuluza kwabantwana sokubhahle kakhulu udubo olukhulu luyikwendiswa kwabantwana besesebancane osokudinga ukuthi umthetho ungenele.
Sifuna ukuthi imthetho itshintshwe ukuze amankazana abaphansi kwe-18 years bengangeni into ama-marriages kucace kuhle ukuze ukuthi sivikele abantwana bethu. Udubo wangikhona inani abantwana abangene kwama-marriages basabancane ikhulu kakhulu kodwa nxa sifuna ukukhuluma nabatshintshi umthetho ukuthi batshintshe umthetho lo ukuze sivikele abantwana bethu.
Umnumzana Murungweni uthi bazakhweza lolu daba kudale lephalamende ngenyanga ezayo bekhangela inkinga zonke hatshi ezomendo kuphela.
Yesikhangela izinto eziningi ezihlangana labantwana, izinto zokuthi abantwana bayedwa basesebancane, abanye abantwana bala ama-birth certificate, abanye abantwana abaye esikolweni bayaxotshwa esikolweni. So besikhangela ukuthi thina singayenza njani ukwenza ukuthi iParliament yethu ilungise imithetho yokwenza ukuthi abantwana bengaxotshwa esikolweni, abantwana wonke umntwana abe le-birth certificate, lokuthi singayenza iziphi indlela esingayenza ukuthi iParliament yethu ibiphangise ngokusheshe ukulungisa leyo mthetho efuze ilungise.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe National Council for the Welfare of Children, umfundisi Taylor Nyanete, uthi ama-statistics akhomba ukuba udubo lokwendiswa kwabantwana lokhe luqonga, njalo bafuna ukuthi kulungisiswe umthetho ikakhulu owe-Child Protection Act ngesiphangiphangi. Unkosazana Farirai Gumbonzwana wenhlanganiso ye-Rosario Memorial Trust eShamva lakoMurewa emaphandleni abasebenzela enzikini yesabelo esibhahelo ludubo njalo besebenzelana lamankazana ezikolo uthi sebebumba amaklabhu okukhuthazana abizwa ngokuthi ngama-Girl Champion Clubs. Lomhlangano ungenwe ngabenhlanganiso ezigoqela iPlan International, World Vision, Rosario Trust, Scripture Union, Church Zimbabwe, Mangwende Orphanage yakuMurewa, Shamareva na Sikana le Action Aid lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ulaptop namhla kuhlelo labesifazana asihluzeni bomama, sixoxa labesifazana ngekhefu lekhisimusi. Le yiStudio 7 lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafutshane. Wake waba ngumongameli wakwele Madagascar uAndre Rajoelina ukhangelelwe ukubuyela embusweni ngemva kokunqoba kukhetho lwe-runoff phakathi kwakhe lomunye njalo owake waba ngumongameli uMark Ravalomananana. URajoelina ubikwa ethole isilinganiso sokungamajumi edlula amahlanu ekhulwini, 55% zamavoti. Iintatheli zindaba zakweleSudan nazo sezimanyene lezinye izisebenzi ekukhaleleni umsebenzi zisola urhulumente kamongameli Omar al-Bashir. Abenhlanganiso e-Sudanese Journalist Network bamanyene labanye abakhonona ngokuqonga kwentengo lempahla lokudla elizweni ekuqaleni komnyaka ngomhla ka-19 Mbalakazi ngaphambilini kwekhisimusi. Iningi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kukanti-ke lokungavumi kwebandla le-MDC ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho yikho kubangela ukuthi uhlupho lolu luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala kuloku kusilela kwemali yamanye amazwe, amafutha ezimota lama-bond notes, njalo labanye odokotela lababalisi bekhalala umsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uqoke lomnumzana Sicelo Mpofu, wayengumgcini sihlalo weNkayi Rural District Council okubandla le-MDCT endawonye lomnumzana Ambrose Sibindi oyisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association neZimbabwe Congress of Trade Unions onguye osungula lingxoxo.
Umnyaka esikhanya siwuphethe ngendlela ezinzima, abantu izakhamizi ziphatheke kubi, abantu beZimbabwe behlukuluzekile. Sikhuluma kade sabantu besemalayini, akula ma-petrol, akula mali ema-bank, intengo zezinto ziyakhwela, lokuthi kade sisebenzisa malini ukuthi uthenge ama-price akhola zonke insuku. So kuyadingisa ukuthi hayi insuku azidlula. Ngase sikhangeleke ukuthi umnyaka ozayo siya kiyo siya ngayo. Kade sengikhuluma kanje lizananzela kule budget elethiweyo ngumthuli Ncube uminister wezemali kumbowezenotho. Ngananzela kuleyo budget kulezinto ezinanzeleleyo kunembolo ngathi vele yakho isikhomba indawo. Okokuqala, hlobo lukahulumende esilalo thina lapho e-ZANU-PF i-denial, abavume ukuthi i-bond note le-US dollar akulingani, kodwa bona bathi kuyalingana. Yipo i-number one, bangaqhubeka beyaleyo attitude kumbe beyaleyo mbono asiyindawo. Okwesibili, sile mthetho esibona ngathina iyaxosha abantu, kathe sibathi bona iZimbabwe is open for business. Kodwa ungakhangela kuhle lo mthetho le-Indigenization Act ethi kambe libona ngathi ukhona umuntu olengqondo ongakuye ezoletha imali yakhe, ezofaka imali yakhe entweni ebona ukuthi izadliwa ngumuntu engasuzayihle esehlenikelwa umuntu. So sile mthetho eminingi, sile mthetho njengabo-IPEC nalehlukuluza abantu eyenza laba labantu abafuna ubana bezoinvesta lapha eZimbabwe behlale. So ke esingakutsho yikuthi hayi uhulumende weZimbabwe kumbe weZANU-PF owakhathe siyehlulekile ukhanya ungathibili kalampendi ngosubolo esilabe eZimbabwe.
Nomzana Mpofu, kuyini elikubonayo khona ngapho enkaya?
Ngakwezimu,
ezitolo ngathi kuda indlela ukuthi ezisebenziswa zikhona kodwa ke imali yokuthi zisenge ayise phezu kwalokho sesilande kuyasilanda ikhisimisi zakabili three izinto zakhwela ngakunika izempu isinkwa esisithenga vele sikhole sidela sisi sisiyafika ikhisimasi kwamanye amashopgrevesiyiiphidela kwamanye amashopgrivela eight ungakhangela isiweli vele emagaraji nesinawo namagaraji amalutshwane kulenkayi le ayikho ukudla akukho onjengamabele into okuthiwa yimali emakhaya ikhesi emakhaya inzima kusebenzisa yona i-ecocas u-ecocas futhi yena umsukuncile futhi uphinde wa-introducer kuthiwa yi-2000 i-2000 yalana ithatha kuyenalowo muntu ozize khona oko kuncane esithi zama ukuphikisa ngayomuza yena ibe ngikhangela kumnyaka lowo obuyayo nxa kungaqhubeka kunje kufana nokuthi inkalakathe sine kunkalakathe edura wona okuthi uzame ukubona ongale wangikhona ungakubona okuyingozi futhi ungakwazi ukuthi lanxa ungazama ukuthi othi ngeqele ngale wangikhona uyewela kwelinye iliwa elinye.
Mnumzana Sibindi, siyananzelela ukuthi kulo hlupho njalo kuzisebenzi sabona i-ZCTU likhalala umsebenzi libotshwa, siyabona udokotela bakhalele njalo umsebenzi, lababalisi bathi mhlawumbe basoze baye ezikolo zivulwa nxa izikhalazo zabo zingahlolisiswanga nguhulumende. Kubona kusenzakalani lapho?
Ngiyananzela sibithi nxa uhulumende engalalela engavulanga indlebe walalela ukuthi isebenzi sithini singafike esigabeni sokuthi kuluminyaka esingena kiyo sibili lizwe lithule. Ihola abantu limi ndawonye aliyindawo. Yikubona kathesi amadokotela esesitona sefuna ukuthi baholiswe ngemali yenzini i-US dollar. And ba-right abarong. Ungananzela i-ZCTU, ngikhumbula vele ngale movie isebenzi, zakhe zakutshela ukuthi impendulo yale lizwe ukuthi siholiswe nge-US dollar. Singakhohlwa ukuthi abantu abaningi kathesi sikhuluma kanje, ilezi zisebenzi sasuke emsebenzini kwi-informal sector. Labo yizisebenzi phela ngoba owenze zangena ngale ukuthi imisebenzi yaphela ngayo. Bona abantu kathesi xa kungasela i-hard cash esiyimali ebambekayo. Kunzima umuntu othengisa itamatisebele oyimenzele i-cockage, umuntu othengisa ibhanane i-cockage. Besithi ngakuba le mali ukuthi abaqhubeke beziphilise. So kuzafika esibangeni sokuthi umnyaka esiyakiwa amatitsha nje beziyazakhala umsebenzi, odokotela vele selukhalalile. Ngibona izisebenzi zonke ezijoyina. Labona abantu abase sikhuluma ngabo kwi-informal sector, bazajoyina labo ngoba kanti phela baphila njani nxa ibali ngasekho. So sibona ngathi impendulo lapha ekhona ukuthi uhulumende kazehlise avume ukuthi i-bond le-USA kulingane. And nxa kulendlela masinya bahle bakulungise lokho. Babona imali ye-bond njengoba kwakungathi ingqondo le iyalethwa nguminista uMthuli Ncube ukuthi i-bond iphume. Yimpendulo. Ingaqhubeka ikhona ngibona sibili lapha kusiba lenye insumansumane yendaba esabeka kuluminyaka ozayo.
Ingqube isikuwe mnumzana Mpofu.
Izakhamizi emakhaya kunzima. Emakhaya lapha abantu abaningi baphila ngakho khonokho okuthengisengisa nxa yokuthi lima amatematisi ebethengisa wona amatematisi nxa elima imbidi ayethengisa imbidi. Abanye bayenza lokho kuthiwa kukurukuza lokho ukuthi but kuyafanana noma umuntu wakhona wazathole imali ibe ngengakanani izinto ngale mashobhisale zikhulu. Nxa ungathi sithi ufuna inkomo umfana usakhulu uthi ufuna inkomo ngethemba lokuthi vele inkomo yakhona noma ngebhonoti iyabe kuthamedi round 1000 nxa kuyi-US dollar ikhulumelele ingabe funa ama-600 i-US dollar ekayikho ngahamba kubokhwekhwe nxa usuyadinga isiwe ungafika uthole i-US dollar awulayini ukuthi ngizomthenga but ingaba le-bond note yazi ngalayina izini 6 or 7 hours ekuba nokusiwa i-economy phela sonto ukuthi ungapho kuvuke kuseni futhi mina ngizalungisa i-economy kumele u-consult wenze isivumelwano labanye abantu abavele bele mali kuyala lokho kuthiwa phambili ongumnyanga njengomuntu osemakhaya ongumnyanga wemakhaya uzala lokho engumnyanga enjalo sasayezini
ungasigqibela lingxoxo mnumzana Sibindi.
Okungenziwa ukuthi uhulumende kazehlise ahloniphe inkundla yane esivele ekhona ukuthiwa yi-Tipala Negotiating Forum engenisa uhulumende ingenisa abaqhathi ingenise lezisebenzi inkundla leyana engayihlonipha ayibize ayithola amacebo kibo kuthi lokho abaza kusuggesta bakuvumelane uhulumende akuhloniphe. Ngibona ungathi ngenza njalo kuzabe zokuthengisa usiyanga njengoba umbazo esitho ekhuluma nge-consultation lo hulumende ongafuna ukuconsulta ofuna ukuzenzela into yedwa. Ngibona ungathi xa engakwenzanga lokho kayinda kwabiza ama-stakeholders wonke aconsulte abalalele athathe izifiso zabo ilizwe elengqayiphose lingaba ngcono liqhubeke lisiya phambili.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kanye leyeZimbabwe Congress of Trade Unions. Ubekhuluma endawonye lomnumzana Sicelo Mpofu, wayengumgcinisihlalo wenkayi Rural District Council okubandla le-MDCT belo sithandekile emhlanga weStudio 7. Abantu abaningi emaphandleni bakhala ngendlala eZimbabwe besithi izulu kalikani lonyaka. Njalo kukhangelelwe ukuthi kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka elizweni ngomnyaka ozayo. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 namhla bathe kuzaba lokugidla kwamazinyo ngomnyaka ozayo. Kodwa ke abasekela ibandla elibusayo bathi isimo somnotho silakho ukuguquka ngoba uhulumende uselenhlelo ezokuthuthukisa. Ake sizwe besethula abakucabangayo ngokwenzakala elizweni.
Igama lami siMkhula Ngcube. Ngihlala esigabeni seGandangula, kudaluka ward 19 eLubhangane. Ngomumo okhona kumnyaka ozayo ngombono wami, hayi izinto zizabe lokho ezisanda ngokoma. Ngoba sikhuluma kunjana nje sidlale ikhisimusi kanzima kungalalutho elemuli ngokudula kwezinto. Yikho kumbono wami ngibona ukuthi ukuqala komnyaka omutsha kuza koma yonke into. Abantu sibiliya bazathwala nzima kakhulu ngoba akutshengisile ukuthi kuza kuba lokutshintsha. Umbuso lokhona uyathengisa njalo ukuthi abantu kabawufuni umbuso okhona. Lokho babekukhethile akusazanga kwaba khona. Yikho ke hayi ubunzima bukhona sibili. Akula kutshintsha lutho. Ibunzima kuphela esiza kuqala kumnyaka omutsha. Ngiyabonga.
Ye mina igama lami ngo Believe Kaule ngofuma senator uChelojo ililunga le executive ye province ye Zanu PF Matabele North province. Ye umnyaka lo obuyayo u 2019 ikhangelele ngibona ngani uzaba ngumnyaka olendlala ngoba izulu likhanya lingani kalikho. Singazi njalo kumbe mhlawumbe kuzadinda kodwa ngikhangele ukuthi inqezaba lendlala ukuthi uhulumende kumele lungiselele ukuthi asize abantu phakathi kwendlala engaka. Ngitsho lezifuyo ngoba njengoba ngathi sinjonge izifuyo ziyacuba kathesi kunje abantu lako le ndlala sithi iyaqala ukuthi izulu lona liyakhanya nje izulu alikho. Njalo kodwa ngikhangelele ukuthi umumo wezinto uzaguquka ngokuhamba kwezikhathi ngokuhlela kahulumende inhlelo zakhe zokuletha inguquko emumeni wesimiso somkhonomi welizwe. Ngikhangelele ukuthi izinto zabo lokhu zisiba ngcono ngemva kobunzima esike sahlangana labo lokho. Ngifisela abantu betsholotsho abantu beZimbabwe abantu bakithi abasendaweni ezijiyeneyo ukuzizwe kumagumbi amane omhlaba umnyaka omutsha omuhle lempilo enhle lengqubela phambili enhle lentuthuko umnyaka ka-2019 inkosi ingani ingasibusisa sonke inkosi ibusisele lizwe lethu leZimbabwe. Ngiyabonga.
Mina igama nguPrince Ncube. Ngibona umnyaka lo ka-2019 ngani uza lobunzima ngoba isomiso sikhanya sikhona njengabadala emakhaya lapho abanye ngabangalabantwana basemazweni baziphilela nje ngokuthi balime bephile ngakhonokho ababulimileyo bakuthole emasimini. So manje isomiso sesiwoma sinje ungathi kuzoba lobunzima mpela obukhulu plus nanku lebhondi lele yilo uhulumende njengoba engasithembisi lutho umehluko ukuthi kumbe ngaba khona umehlukonyana angasisiza ngawo ukuthuthukisa ilizwe.
Benkomo bentambe ukuthi nje abantu nje singaziphatha kahle until kufike lo nyaka esesiyakiwo lo sifike singabaphephileyo singabe khonto esibhazamisayo kulaba abafowethu abasezindleleni bahambe nabo egama lenkosi bakhokhelele singabe khonto ezimbi ezenzakalayo kiwo. Ngiyabonga.
Laba ngabantu abethule abakucabangayo kumsakazo weStudio 7. Nxa ufisa ukusethulela okucabangayo ngomnyaka ozayo sicela usithumezele umlayezelo wakho kuWhatsApp kunombolo ethi 01-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 01-202-465-0318. Loke ngumculo kaJames Marabini singakehlukane izulu kandaba othi sibone indaba kade sikhokhela namhlanje. Abathengisa amafutha ezimota ngudlu bathi uyaqhela umkambo wokuthengisa iphetulo lamanye amafutha ensitha. inengi lithi kusobala ukuthi uhulumende uyehluleka ukulungisa umnotho welizwe, kanti-ke lokungavumi ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kukhetho owenziwa libandla le-MDC. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalekisayo wonke ebusuku.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.